So we see card is in the VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chananjani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku-4 Mbimbitho 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ulemali efika izigidi ezilikhulu $100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eyasala kubhajethi yanyakenye.
Nangathi izikolo zivule njani, thina sisiya kuholiday bazavula aphinde bevane, thina sinabantwana abafunde emabhodini, so sizayithatha ngaphi imali yokubagadisa ama-up and down besiye ebhodini bephinde bephendule.
Abazali labantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki nje kuphela ukuthi ikhefu lephasika liqale.
Khangelela ukuthi ama-residents ethu akobulawayo ama-communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathole amanzi.
Kusungulwa uhlelo lokwemba izikoto eziyisithupha emalokitshini athiyeneyo akobulawayo emzameni yokuqeda udubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga, ongumsekeli njalo kamongameli welizwe, namuhla ukhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 njengakwenzayo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha lwakhe lusithi sokubhubhe abantu abayisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abayisithupha embikweni owethulwe izolo. Lokhu kukhomba ukuthi inani labantu asebehlaselwa ligciwane leli selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo selifika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 36,179, labulala abedlula inkulungwane lamakhulu amane, 1,478,000. Inani labantu asebehlatshwe umuthi wokwenqabela i-COVID-19 selifike kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu, 27,970. Ingcweti wezempilakahle uDokotela Rogers Magigo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amanani la alakho ukukhuphuka ngesiqubu nxa abantu bengaqapheli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Amanani mbonani azakhuphuka njalo ngenxa yokuthi izikhathi eziningi ngake ngakhuluma ngathi i-COVID izahlupha ukuthi siyikhontrole ngenxa yokuthi imemetheka into elumathisayo i-behavior yethu njengabantu. Of which i-behavior yabantu kayelaphilisi, kayelamuthi, kayelapheki. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi geza izandla ngenxa yokuthi ufundiswa everyday engagezi. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi gqoke imaski kuhle, yena ebona abanye besifa nge-COVID. So ngibona phambili laphiyana amanani ekhuphuka njalo abantu abazaba ne-COVID, ngoba sizangena futhi sigcwale edorobheni njengesakwenza ngo-December ngeKhisimusi. NgoJanuwari saqasa ukuba la ma-cases, ngibona kusenzakala. Okunye okwesabisayo ukuthi isikhathi somqando laso sisondele and singagcina siba nama-cases angathi akhwelile.
Kodwa siyabona ukuthi abantu basahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu akusoze kwenze yini ukuthi amanani abantu abathola leli gcikwane ehle umuthi lo ulwisane lokumemetheka kwawo?
Okukhona yikuthi i-vaccine yokumele sisize in terms of ama numbers. Ngakho ngithemba ukuthi i-vaccination process yethu izaba fast ukwenzela ukuthi at least nxa i-lockdown isi-open sibode sivaccinatiwe. That's my hope. Sibode sivaccinatiwe, lokhu kuzasinceda kakhulu ukuthi singabe sisiba lama deaths and so forth from COVID-19.
Lo ngudokotela Rogers Magiko, ingcwethi ecubungula ezempilakahle. Ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ulemali efika izigidi ezilikhulu $100 million yokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Esele kubhajethi yanyakenye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthuli utsho lokhu ekhuluma phambi kwekomiti yedalela ephalamende ebona ngokuhlelwa kwemali ekhokhelwa ngumnumzana Matthew Nyashanu owebandla le-ZANU-PF. Umthuli uchasisa ukuthi imali le isele kungatsha ziphi zikahulumende.
Kuya njengisa ukuba sile mali eyasala kumnyaka ka-2020 efika $50 million eMelika. Enye imali sizayithola kumali yendleko zethu zalonyaka. Enye ivela kugatsha lwezimali, enye kugatsha lwezempilakahle.
Ugcizelele ngokuthi uhulumende ukhangelele ukuthi uhlatshwe abantu abangaba izigidi ezilitshumi $10 million kungelambadalo.
Imali yama PPE sizayithatha ngoba nxa sesile Jackson siyabe singasafuni ama PPE amanengi. Sizathatha leyo mali sengezelele uze sithole imali enengi yamajekiseni.
Kodwa ummeli wesidungu zedayela ephalamende umnumzana Godfrey Sithole ukhonana ngokuthi uhulumende wehluleka ukuphathisa abantu abakade bebhekane lobunzima ngesikhathi se-lockdown.
When people came to the Bombay office during the COVID, you have to remember last year in March, the minister said,
ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown, umphathintambo wemali wasela ukuba kule mali abantu ababefuna imali babesehluleka ukuyithola leyo mali.
Kodwa uNcube uthi uhulumende wanika imuli ezifika isigidi esisodwa imali zokusizakala ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Kusenjalo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaqhubeka ngesikhathi uhlangothi lwamajele olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Service soluhlabe abantu abasebenza emajele. Abantu asebehlaswe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abakumsebenzi oqakathekileyo ama-frontline workers ikakhulu abezempilakahle sebefika inkulungwane ezingamachumi phose amathathu i-27,970. Kunje abantu abatholakale bele COVID-19 elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye i-36,179 leli gciwane labulala phose abafika inkulungwane lengxenye 1,478. Ukuthi labo abagulela umkhuhlane kodwa basinda bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,392. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali abalabantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki ukuthi ikhefu lePasika lifike besithi lokhu kubengezelela indleko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
IPasika ikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 Mabasa lapho abafundi bazabe sebele viki bevulile izikolo. Lokhu akubaphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo kuma-boarding schools. Unkosikazi Gertrude Nyoni, umzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, ngomunye okhalaza ngenyathela leli.
Kanti bazathi izikolo thina sisiya ku-holiday bazavula thinde bevana, thina silabantwana abafunda ema-boarding So sizathatha hapi imali obagadisa ama-up-and down besiye ebhodini bephinde bephendule. I-4 days lezi zama-holiday bazaze ngabazabe hlezi esikolo. Ngapha siqeda imali sisenze ama-extra lesson abantwana befunda. Kanti sizathatha hapi imali zokuthi bebegada ama-up-and down besiye esikolo. Hhayi izikolo vele azivule after i-holiday.
Omunye njalo umzali unkosikazi Senzeni Nleya yena uthi ubona lokhu kungamemethekisa i-COVID-19.
Kuyavulwa mhla ka-22 kodwa sile simanga ukuthi besanda kuvula nje yabe sokule holiday ye-Easter. Abantwana abasema-boarding school bona-ke bazathiwani bazabe bekhona ngale ezikolo kumbe bazaphenduka ngapha. So mina vele bembona ngani lokhu akuqondanga njalo futhi lo mkhuhlane lo esiphakathi we-COVID nxa ungaba lo uhamba-hamba. Umemetheka kwakhona ukuba kuyabe sokuhayi kakhulu.
Ekhuluma emele ababalisi abafundisa emaphandleni kunhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umgcini sihlalo weMathabeleland North unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi njengababalisi ababoni kungumqondo omuhle.
Sibona ukuthi kuzaba lokuphambaniseka okuthize phakathi lapho ngoba kuhlangana lamakhefu amaningi phakathi kokuqala kwe-term okuzaphambanisa ukufunda. Njalo sizabe sibona ababalisi sindabanye abantwana sebezabe behamba phansi laphezulu sikho kuzagcina kumemethekisa umkhuhlane lo owe-COVID njalo.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo ziyavulwa mhla ka-15 Mbimbitho kuqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka kulandele abanye bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Uthe ithemu lizaphutsha mhla ka-4 Nhlangula 2021. Ethi njalo phakathi kwalona le ithemu kuzaba lamakhefu ayisitshiyagalombili angu-8. Njalo amalanga ethemu leli azabe engama-56.
The Ministry of Primary and Secondary Education school calendar for first term
ugatsha lwezemfundo selubike ukuba izikolo zizavula kuqala ngalaba ababhala imihloliso lonyaka, laba abazavula ngomvulo mhla ka-15 Mbimbitho, ukuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Izikolo zikhangelelwe ukuvalwa ngolwesihlanu mhla ka-4 Nhlangula. Kuzabe kulamakhefu ayisitshiyagalombili. Amalanga okufunda azabe ngama-56. Akusoke kube lokuphumula ngalesi sikhathi.
Monday 22 March 2021 for non-examination classes.
Uhulumende ubesekhiphe umbiko othi usehlele ukuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abakhangelelwe ukuvula mhla ka-15 Mabasa, kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mabasa. Uthi njalo izikolo sezilungele ukwamukela abafundi leziqondiso zokulwisana ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus zizalandelwa ngokugcweleyo. Iningi labantu labafundi bathi izikolo kuzamele zivulwe yebo, kodwa abakusolayo ukuthi zivulwe ngale indlela engabangezelela indleko bona bevele bethwele nzima ukusebenza phansi kwesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle kanye lohlelo lokumelana lwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikhansili yakobulawayo imanyene labenhlanganiso ye-Danish Church Aid lenkampani e-Coca-Cola Africa Foundation baphe isipho senkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 yokwemba izikotsho eziyisithupha edolobheni leli emizameni yokuqeda udubo lwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma emzini wemakhandeni emkhosini wokusungula okusemthethweni umsebenzi wokwemba izibholane lezi, umqondisi wenkampani yamanamnede e-Coca-Cola Zimbabwe umnumzana Milizani Ncube uthi izibholane lezi zizasebenza ngamandla elanga awesola.
Uhlelo lolu sikhangelele ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya ngeya lati siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi. So esikwenzayo sifake izibhorane ezingu-6 kobulawayo eziyabe zisola mechanized zilama tank akhona. I believe ukuthi kuma wards siye khona lama council akhona bazazikhangela kahle, but ke ngitho kumqoka ukuthi amanzi impilo, obulawayo makathola amanzi asizakale. Konke iproject yangikhona zonke zongu-6 sifake imali engange $50,000.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ubonge abelule izandla benceda ngemali kulolu hlelo.
Sithanda ukubonga iCoca-Cola Foundation leDanish Church Aid in Zimbabwe ngokusincedisa ukubana sigebhe lezakhamizi zakobulawayo imigodi yamanzi ukuze zizuze ukuziphilisa. Imigodi leyo aseyamanzi okunatha kuphela, zizathola ukulima imbhida lanilani ukuze beziphilise ogogo labokhulu.
Ukhansila kaward 11 emakhandeni umnumzana Pilot Moyo laye ugcizelele ekubongeni abaphathise ngemali yalumsebenzi.
Ithokoza sibili kakhulu ngoba vele kade kuze-crisis yamanzi esemakhandeni.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eDanish Church Aid umnumzana Paul Moyo uthi bakubone kufanele ukuthi baphathise ukulungisisa udubo lwamanzi kobulawayo.
Ya uhlelo lolu sizama ukuresponda to iwater crisis esike saba layo kobulawayo. Ukubhorwa kwezibhorane lezi lokusolarizer senzela ukuthi abantu bengathwali nzima ekutholeni amanzi. Amazwe kungathiwa asevaliwe kawasekho emadamu, abantu bakwanise ukuthola amanzi ezibhoraneni.
Isakhamuzi semakhandeni unkosikazi Maria Sibanda uthi uswele amaphiko ngokujabulela isibholane.
Lumayi babo, mina ngizwele ukuthi ngabe ngiyaphapha, ngiswele impiko emakhandeni. Sengikhelela ngabantwana mina ngisakwanisa ukuya emchingwe khona, lilayini yakhona ihambe ekuseni ze kuya ntambama. Kule layini amanzi akhona angekho. Futhi ngiyababonga laba abasenzele lokhu. Inkosi ingani ngababusisa, ibenzele kuhle, ibandisele izuku zabo zokuphila.
Ubulawayo ubhekane lodubo lwamanzi kusukela ngomnyaka odlule, njalo ilokithi lemakhandeni belingela ngisho esisodwa isibholane osekulethe injabulo kuzakhamizi ngokugejelwa isibholane. Lokhu ziqhubeka zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezibone kufanele ukuthi zincedisane lomunisipala wakobulawayo ukutholisa izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo. Uhulumende laye ngolwesine weviki edluleyo uvule okusemthethweni ezinye zezibholane ezitholisa ubulawayo amanzi eNyamandlovu emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Tambutso Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 eyokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izabelo eziphansi webandla lama-Republicans kule Melika sezizama ukuguqula imithetho yokuvota ukwenzela ukuthi abantu abaningi bengavoti. Lokhu kulandela ukunqotshwa kowayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi amavoti enziwa ngeposo nyakenye kawakhutshwanga ngemfanelo. Ibandla lamademokrats lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukwethulwa nguTrump lebandla lakhe elizama ukuvimba amalunga alo ukuba angavoti. Abaphathi bezikolo aziningi kwele Nigeria ikakhulu esabelweni seZamfara sebevala izikolo kulandela ukuthunjwa kwabantwana abaningi ngamalwecatsha. Kusanda kuthunjwa abantwana abafika phose amakhulu amathathu 279 asebekhululwe ngamalwecatsha. Inhlanganiso ebona ngokukhululeka kukaZulu eFreedom House ithi sokuvamile ukuncindezelwa kwabantu emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le isanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba seziziningi inkokheli eziyizigilamkhuba emhlabeni wonke jikelele.
Obengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi wathi kasoze achiye umsebenzi phezu kodaba lokuchayelwa inkulumo yakhe yemacansini lamakhosikazi amane. kodwa wengezela esithi umuntu ongamsusa esihlalweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa kungakedluli amalanga ambalwa dukuduku nango uMohadi esithi usechiya isikhundla. Lokhu sokudale imibuzo eminengi omqoka kungothi wazisukela na isikhundleni uMohadi kumbe waxotshwa. Ukuphendula eminye yemibuzo le sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kona ke masika phezulu ebabezi siyavuma ukuthi nguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni. Uma sika phezulu ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele lapha uMohadi wathi ngoba okokuqala wacala wenza i-press conference wadinaya mpela walandula wathi hayi mina ngiyazi into ekhuluma ngayo lapha e-voice koni but ma usubheka ke mokubona na usesiza ke manje uMohadi. I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi we can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath ubuye kuthatha ukusikhuluma indaba ehlukile sisithi wena hayi sesisuka lokhu lalokwatha amaqhatha kwasala umshopo. So angikholelwa mina ekuthini khona ibuhle bakhe bokuthi angiyenza kuhle lapha but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthiwa bamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zampamba uthe bona into awusebanjiwe unyawo washe wavuma nje ukuthi hayi apha sengibanjiwe waseposhwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lanibingeyakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena. Kuzavela kusasa ukuthi waye khithiwe ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100% but bona ukhishiweke kuzela kusekwakwazi kushasha ukuthi khiselweni vele kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana ukhumbule indaba kaphaya sincube iphosa ifane nje lale ukhona obemhlezi yokuthiwa ngesinye abantu abathi abantu bemhlezi ibhobho.
Ah, kwezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba. Mnumzana Chuma,
into efuna ukuthi unasibuyelele back ukuthi i-press conference eka baba uMohadi ukuqala wakhuluma ephuma egcekeni elithi hayi abantu ababangiqambela amanga lalapho eseresigna futhi ubuyelo bekhuluma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into le ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ngize ngifike phansi kwendaba le esiqoqeni sendaba ubana isuka ngaphi ifela na kodwa ngenxa yokuhlonipha kwazi wathi kona ngesikhiwa angitshiyi ngenxa ye-cowardice okuthezelona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le kodwa ngitshiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le ofisi yona leyo engiyo ekuba ngumsekeli wakhe pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada iyagangada isiphansi phezulu ngami sokuze kugcina kululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lowo nguyo ongifake khona phana le yami naleyi isilulazekile pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la lokho mina ngiboleka ukuthi kona yibudoda esabugcina kudala yibudoda esibufunayo.
Baba Ndlovu, ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona
yikho phela njengoba umzukulu asilwi siyabonisana kodwa dlala idrama leyo ukuthi vele kuzayenzakala so then uzarizal usibe sibuyele futhi angithi uyamkhotha la YouTube wakhuluma wathi yena mkanjelwa amanga washo futhi wathi angiyindawo kodwa ngizaphuma kuphela kusiya ngalo owangifakayo wamkama igama umongameli welizwe. So ngezinye indlela siyabe sirongweni mase sesikhonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye thena kuye I resign at all. I don't. Abantu laba bayakhuluma vele sikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata uma lihamba ubona nje izinto ezenzakala phezulu but esikwazi ukuthi deep down there kukhona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ngani kuyazwisiswana kuthiwa hayi kwenze kahle le usuresignile kodwa eqinisweni hayi noma zokuthiwa izani siyayazi siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona le phakathi but hayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kululu ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisikho akarizayinanga bengakakhulumi lo mongameli kuyabe kuyibuthutha bethu ukuthi sikhala ukuthi waphongukuhlala e-ofisi wavuke nje wathi ngirizayina awu mongameli nasi resignation ngapha bakhulumile bethu
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma
ngiyabonga forward to Gandhi well ama conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba Muhadi njengomsekeli ekamongameli ebengeke wazishiya isikhulu labengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje ngibona sokunje and andiyabona okunye okwinto yethu uqala ubona kanti hayi isavunguzani nje siyadlula amasinyane kodwa usubontona noko loku kugadza imomentum sokufuna ukuze kulimaze lamaye amahhofisi ngibona kanti yinto eyayenza waba lo mnqondo wesithu ukuthi hayi bikela ke ngima eceleni kodwa njengoba emile eceleni usiya nanti ume ehhofisini ewangumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloke njani uloke khona pho ke nxa abantu besithu na kumbe mhlawumbe kumbe ulahlisiwe mbe uyenziwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloku namandla sibili adlula ngoba yiyo phela lokuthi ayi-ruling party yangikhona okutshengisa lukona even kulomunye ongena laphana uyabe uyezoripota ngapi khona phana ephathini kwaphana angithi so amadlake abeloke khona isikhona zake kuyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages ukuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ube xoxa endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Enye ingxenye yedale leCongress ivaliwe namuhla kulandela imbiko ethi abanye abalandeli bakamnumzana Trump owayengumongameli welizwe bafuna ukuhlasela idale leli besithi uTrump kumele agcotshwe ukuba ngumongameli omutsha. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube.
Abezomvikela abathi abalandeli bakaTrump kwanqotshwa ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwe enyakenye kodwa waphikisa impumela yalo. Bebesithi uTrump uzagcotshwa namhla njengalokhu okwakusenziwa kudala usuku lokugcoba umongameli lungakabi ngumhlaka 20 zibandlela. Waphela ngomnyaka ka-1933 ukugcotshwa kukamongameli mhlaka 4 Mbimbido. Namhla kwengezwe amasotsha nabanye abezomvikela phakathi laphandle kwedale leCongress. Idale le-House of Representatives livalwe ngci kusenzelwa ukuvikela amalunga alo. Kodwa idale le-Senate likhangelelwe ukuba lizaqhubekela phambili ngomsebenzi namuhla. Omunye wabalandeli bakaTrump uMnumzana Sibhuza Mlalazi uthi lokhu bezondile abasekela uTrump abacabanga ukuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngolwezinyaka enye.
Njengami nje ngikhuluma bengilalela ubaba uTrump kodwa ke ilanga lanamhlanje ma kuzovala imigwaqo abantu bethu ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. Yebo abantu babuhlungu babaduke ngoba bevele bethembe ukuthi ubaba uTrump uyifike but the dust will settle. Mina ngikubona kwami izenzo nje ukuthi indoda phela ayifikahlela babaduke akusuke ukuthi kusho khona ukuthi wabuTrump uzogcotshwa namhlanje. I think abantu nje abafuna ukuthi ba-express inhlungu zabo. Kunjalo naseAfrika siyakubona kwenzeka ma inkokheli enye ithe yangavuma yangemukeli ukuthi ilahle phansi ngenye indoda iyazama ukuthi kube nabantu ababa around him ba-express ukuthi kubuhlungu ukudliwa.
Umnumzana Mlalazi uthi akwenzakali ukuba uTrump angene esikhundleni sikamongameli njengoba uBiden wagcotshwa mhlaka 20 zibandlela.
Kunomthetho phela eAmerika angeke egcotshwe ubaba uTrump.
Umnumzana Busane Mbuzo Ntini olandela ezombusazwe laye uthi kuyamangalisa okwenziwa ngabanye abalandeli bakaTrump.
Laba abe March 4 movement la manilisha abelieve uTrump kumele agcotshwe as the 19th president of the United States. Thina sivele sesifike ku-number 46. Kuyatshengisa ukuthi kulabantu abasuka behugwe izinto ezingalangqondo kumbe singathi ama-conspiracy theorists.
Uthini uthi uTrump nguye ongavimba okwenziwa ngabalandeli bakhe.
Uqhubekile khuluma ngama-election atshontshwayo wona engazange atshontshwe. Uqhubekile khuluma ngezizinto ezidivide abantu. So abantu bakhe nxa beqhubeka besizwa lokhu yena akukhulumayo lokuthi uyakhuluma ukuthi uzaphenduka esikhundleni. Lokhu enze umlilo umumetheke abantu bakhe bekhulile besenza into ezingalangqondo. UTrump nguye ongakustopha lokho.
Uthi loba kulokuxoxozela kwele Melika lokhu kulombuzo obalulekileyo elizweni leli.
I-issue ukuthi i-democracy iyakhanya ukuthi hayi iqinile.
Kulabalandeli bakaTrump abafika phose amakhulu amathathu 300 asebebotshiwe kulandela ukungena kwabo ngenkani edala le-Congress ngozibandlela lonyaka ngesikhathi kubalwa ama-electoral votes. UTrump lokhu esithi waqhilwa kukhetho olwenziwa nyakenye loba nje kungelabo bufakazi obuveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKeith Dube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.